Siyabonga Kips Dube. Siyamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 9 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umhlangano owenziwe ngolwesine owabalwa impi yenkululeko belomongameli Mugabe ungaba waqeda ingxabano ezikubandla lezana uPF na?
Inkulumo yakhe akade laye yabo wavele wabatshela se-airport ukuthi bahlukane lokuzenza bona abangitshela ukuthi enzeni.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi walelwa nguhulumende ukuyavalelisa owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku esefile.
Uthe sekhotheme uMasuku sisesikurubi ejele. Ngalelwa ukuyambona, ngalelwa ukuyamvalelisa emngcwabeni wakhe, ngalelwa kanye lokuthi ngimbona nje esemochari ngimvalelise.
Isizalane zeZimbabwe esihlala kwele Bhilitane zidlela evalweni kulandela imbiko ethi abahola imali ngaphansi kwe-£35,000 bazaxotshwa kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umhlangano owenziwe ngolwesine owabalwa impi yenkululeko lomongameli Mugabe ungaba waqeda ingxabano ezikubandla lezana uPF na? Lo ngumbuzo osubuzwa ngabaningi kulandela umhlangano lo abanye kade becabangela ukuthi uzaletha ukuthula kubandla lezana uPF kulandela imbiko ethi umongameli Mugabe ulakho ukuthiya isikhundla sokukhokhela ilizwe nxa abalwa impi yenkululeko bengamcela ukuthi achiye. Kodwa akula wambuzayo kwaba lezithembiso eziningi-ningi ezibalisa ukuphiwa imigodi yamatshali igugu lokunye okuningi-ningi. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Moses Mzila Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala into emangalisayo ukuthi abanye bangakhona bacabanga ukuthi ngeke kube ngumbeli wenkululeko njalo ungasolunga lezana uPF. Into esibili ukuthi bebekhangelela ukuthi uzakhuluma into ezwakalayo ngokuthi imali ye-school fees esemele ukuthi bayinikwe okusemthethweni ukuthi bayithole sonke isikhathi nepension yabo ukuthi bayithole sonke isikhathi njengalinyanga imali leyo ukuthi ikhona kodwa kayikho emabhenki. Kukhangelela ukuthi bathi khona ngapha emhlabeni emaplazini kabatholanga ama-ovet amaningi umhlaba ngendlela abamele ukuthi kwathola abanye abantu ababengekho empini. Kodwa konke lokhu vele akazange kuthinte umgaqo okusho ukuthi vele isimo sabo sizaqhubekela phambili sisibi abantu sesiye zisela. Njalo abantu behluleka ukunanzela ukuthi nxa ukuthumela phana umsole sokungazathi uyabwenza isono kanti-ke kuyabungala sono oyabe usenzile. Kodwa into yokugcina engiyibona mina ebuhlungu kakhulu ukuthi engumkhokheli welizwe ayitshela abantu ukuthi imigodi miningi lapha elizweni, imigodi yabogolide miningi. Into esengiyesaba ukuthi mina imigodi le izavalwa nabantu bengabalweli benkululeko behamba besiya invade imigodi naleyo bethatha imigodi. Abantu bazalahlekelwa imisebenzi njengabantu abalahlekelwa imisebenzi abasemaplazini. Khona okukwethusa bona ngazathi licala alenzileyo abantu abanandzeleliyo kahle kahle ukuthi nxa ngumkhokheli welizwe uthetha isifungo sokuthi uzavikela sonke isikhonzi selizwe.
Ibandla lezana uPF ulibona njani ngemva komhlangano lo? Kuzaba lo mehluko na?
Umehluko ozaba khona ukuthi izane izadilika kuphela njengesigodo zakosatana. Izamele ibhidlike izana uPF umdabeni ukukhulumile uthi enanana abantu bengangeneli indaba ye-succession. Kathi njengoba ebenza amalunga ezana uPF kathi i-succession njengoba besemdala engakana evele sesehluleka ukuhamba okuzakwenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi bathathe isikhundla lesana kuyini. Kodwa khonapha besona ngombuso abaningi bakhona kumbe ngathi bonke bebevele seze ukutshontsha bedinga inotho yelizwe. So konke laba bayakwenza sebesesaba ukuthi kungangena umuntu mhlambe ongachaya izenzo zabo.
Lo-ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, okwenzakeleyo ukuthi bahlakaniphele njengenjwayelo. Inkulumo yakhe akade laye yabo wavele wabatshela se-airport ukuthi bahlukane lokuzenza bona abangitshela ukuthi enzeni. Okwezolo lokhuyana kokubalalela lokubathembisa lokhu lalokhuyana bese kuyikwenzela nje intatheli zindaba ukuthi bethu kulesivumelwano, kodwa ukubethusela kwakho bese kwenzile ukubatshela ukuthi bangadlali ngaye bangamtsheli ukuthi enzeni njalo bahloniphe lo nkosikazi wakhe. Wayese waqeda ngabo, okwezolo besukusenzelwa nje amehlo entatheli zindaba lendlela ukuthi ukukhanya ngani babambene bayavumelana, kodwa ubulwa kukhona.
Manje sesiyaphambili, ubona ungani kuzaba lo mehluko na ukuthi sizabona lo nkosikazi Mgabe laye esengasayenzi imihlangano yakhe kumbe engayenza kodwa engathuki muntu?
Ungayiqondisisa kahle indaba yakho nxa uyibhekile baba uGandhi. Bonke nje phakathi kwebandla lonilela abaphakamisa amehlo kumbe abaphakamisa izandla kumbe amazwi besilwa lentando yakhe bagcina bephoselwe ekhatshana. Ama OVET njengabantu abaholayo njalo abantu umhlaba ovela kuye bayakwazi ukuthi nxa kungasifika ekugcineni bangathathelwa lokho abakuphiwayo, leholo leli abakuphiwayo yikho akuthembileyo. Ekugcineni kwakhona yena aza kuthola intando yakhe kulaba bantu ukuthi kumbe uzonikeza lowo muntu amkhethileyo kumbe yena unkosikazi wakhe.
Lo-ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esePitoli kwele-South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-Bhilitane zidlela evalweni kulandela imbiko ethi abahola imali ngaphansi kwe-£35,000 ngomnyaka bazaxotshwa kulelo lizwe. Elebhilitane lithi lifuna ukwehlisa inani lezisebenzi ezivela kumanye amazwe ezenza imisebenzi eyaphansi kuphiwe abalelo lizwe. Sixoxe lomnumzana Brilliant Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esisebenza ekolejini elikhona le-Bhilitane.
Abantu abazaba affected kakhulu ngabantu ababesebenza ababe kuma professions athile. Abantu bakuma professions anjenge nursing bazaba affected, nakho depending on ukuthi khona phana ku nursing bazi upgrade njani ngokuqhubeka befunda. Iningi labantu bathe bebuya bevela eZimbabwe bafika bathola i nursing, so basebenza kuma care homes nje lasemsebenzini nje involve day to day nursing ezibhedlela lapha. Khona ukuyana ikhombona khona abantu abaningi bazaba affected. So bakubona kungesancedi ukuthi babe belokhe bethola amanesi abevela kwamanye amazwe, ikakhulu iZimbabwe. IZimbabwe is known for having esingathi ngesilungu phecelezi i-import yamanesi amaningi lapha elizweni leli. Iningi lamaZimbabwe ongahlala la ukuthola besebenza imisebenzi enjalo.
Njengoba siyabona ukubana uhulumende weBhilitane wawomisa imithetho yokuthi abeZimbabwe bafike kona ngapho, basekhona yini ababuyayo bevela ekhaya ukuzosebenza bona phe eBhilitane?
Kodwa ikakhulu abangama professionals sebele bala lokho esingathi ngesilungu yi-criteria abaye beyisebenzisa ukuthi ama professions anjengalawa US wafunayo. Ngikhuluma kunje ngiyazi kulamanye ama abafowethu esengike ngahlala labo engangifundela be university eZimbabwe ababuye lapha bangama auditors, abanye bangkhona basebenzela inhlanganiso njengabo KPMG lezinye, bayabuye lapha bengama auditors bafike basebenze benikwe ama permit ayeminyaka ethize.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo isizalwane seZimbabwe esisebenza ekolijini eliseBhilitane. Ayanaya liberate Zimbabwe.
You're right. Mhlaka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa, abanye bathi galitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18, uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Izizalwane lezakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa kobulawayo kuyona le iviki bekhumbula umuyi umnumzana Lookout Masuku owayengumkhokheli webandla lezaphu ababesilwa impi yenkululeko. Umnumzana Masuku ufe ngomnyaka ka-1986. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uNompumelelo Moyo obesembuthanweni lo wasethulela udaba olulandelayo ngokugcweleyo.
UDokotela Dumiso Dabengo owayeyinkokheli yebutho leZipra njalo osekhokhela ibandla lezaphu ukhulume kabanzi ngemisebenzi kamuyi eveza ukuba okwamzwisa ubuhlungu yikuba uhulumende wamalela ukuyabeka omunye wakhe ngitsho lokumbona esesibhedlela ngoba wayevalelwe ngaleso sikhathi. Abantu bebethe gwaqa abamabandla ezombuso kunye lozulu belalele imbali ebilandiswa nguDabengwa lapho aveze imbali kamuyi uMasuku ngokugcweleyo okuthiye abantu belokudana okukhulu ngolunye ulwazi abakade bengelalo ngempilo kamuyi. UDokotela Dabengwa ubone kakhulu umasipala wakobulawayo ngokuvuma ukuba umuyi alale emathuneni ngoba uhulumende walela umuyi ukuba ayelala lamanye amaqhawe emathuneni amaqhawe esigodlweni.
Uthe sekhotheme uMasuku siseskurubi ejele ngalelwa ukuyambona, ngalelwa ukuyamvalelisa emngcwabeni wakhe, ngalelwa kanye lokuthi ngimbona nje esemochari ngimvalelise. Wagcina esebekwa eLady Stanley Cemetery ekobulawayo ngoba uhulumende engathandanga ukuthi aphiwe isicoco sobu-national hero.
Ngokunjalo unkosikazi Thoriso Moyo Phiri owalwa impi ngaphansi kukaMasuku uchaze umuyi njengomuntu owayelungile ejonge ukukhulula isizwe njalo engalaleli amanga.
ULookout Masuku ngimazi ebe ngukhomanda wethu kuZipra. Then thina sabathola obaba uMasuku bekhonale. UMasuku lati sayetrainer saze saba ngamakhomanda labo. But singamakhomanda amancane kiwo, ama-sub-commanders. ULookout Masuku ngomunye umuntu obezimisele ukukhulula iZimbabwe.
UMnumzana Moses Mzila Ndlovu ongomunye wabalwa impi yenkululeko laye uchaze njengenhlazo indlela uhulumende obusayo aphatha ngayo umuyi. UMzila Ndlovu ukhokhele ingoma eyayithandwa ngumuyi ethi ibambeni webafana okulethe isikhumbuzo kulabo abalwa belomuyi waba yisilonda esitsha kibo.
ULookout Masuku owaba ngu-general ngenxa yemsebenzi yakhe ebukeka kangaka ekuthini khona lethi inkululeko elizweni leli, indlela afa ngayo sithi thina akukhulunywa iqiniso ukuthi wafela ezandleni zezanu wabulawa ngabantu bezanu, kukhulunywa kube sobala kungafihli ukuthi kuthiwa wafela esibhedlela ngoba wayefela esibhedlela kutheni ngoba kasikwazi ukuthi i-death certificate kaLookout Masuku ivele ikhuluma isithi wabulawa kuyini. Kakukaze kukhulunywa sobala lokhu afayo kuhlala kubuvilibane nje ukuthi kungakhanyi ukuthi wabulawa kuyini. So mina ngibona ngazathi either ikumfakela kumbe bamthotsha kumbe kuyini okumele ukuthi sikukhuluma ukuthi wabulawa yizanu. Yikho ebulawa yizanu ngemva kwemisebenzi emihle kangaka ekhulunywa ngobaba uDabengwa ukuthi uLookout kambe kusukela engumntwana le 23 years, enye 23 years yakhe esempini waqeda elwisa ukuthi akhulule abantu beZimbabwe.
UMasuku wazalwa mhla ka 7 Mabasa ngo-1940 wakhothama ngo-5 Mabasa 1986. Ubukhokheli bukamuyi ebambisana lomuyi uDokotela Joshua Mqabuko Nkomo ngemva kokushona kukaNikita Mangena empini eyabizwa ngokuthi turning point yikho owadala ukuba abamhlophe bagcine bevuma ngekhanda ukuze kuqhutshwe inkulumo ezaletha inkululeko lesivumelwano seLancaster House esidumileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave lagu shortwave 4930-12080 lagu 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lamhla kuhlelo lwethu oluphathelane lendaba zabesifazane siqhubeka ngengxoxo lonkosikazi Lorraine Ncube Kambule ochasisa okuningi ngomsebenzi wakhe owokuthunga kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ukuthunga vele ikimi kuyingxenye yempilo yami, noma ngihamba ngisiyafundisa ngale, kodwa ngiyaqhubeka ngithunga endlini. Nxa ngiceda ukuthatha emsebenzini ngiyathunga, ngama weekends ngiyathunga noma isiphi isikhathi engisitholayo nje. Okunye futhi okungenza njalo ukuthi phathe sithi ngakwanisa ukuthi ngithole abantu abaningi abafuna impahla engizithongayo. So isikhathi esiningi ngiyabe sengilama-order ngithungela abantu. Ngiyathungela abantu abanye base-Canada, abanye base-Australia, abanye bakhona apha e-England, ama-customer mama amaningi akhona apha e-England, abanye base-America. Njalo nxa ngithunga ngiyangithi ngingathunga ulutho ngilufake ku-Facebook lapho ngi-advertise khona impahla zami.
Nxa ukhangele vele ungathi ebulenjini be-intanethi lasenkundleni zona lezi ezabo-Facebook zikuncedile ukuthola imikambo kumbe abathengayo?
Kakhulu, kakhulu kuncedile. Ngize ngathola futhi le opportunity yokuthi ngikwanise ukuthi ngi-organize mina kwami labantu engiphila labo eduzeka engikade ngibancedisa ukuthi bethonga ukuthi siyenze i-fashion show, kuthiwa i-lifestyle fashion show. Sesile minyaka emibili sakuqalisa, njalo into esikhangelela ukuthi siyenze minyaka leminyaka usiya phambili. Ngiyasebenzelana labanye abase-China futhi ngiyathumeza ama-designs ami bese bedinga bona ilembu, kodwa ngiyabe ngibatshelile ilembu endifunayo, i-weight konke nama-colors ukuthi abe njani. Bese bengithumezela impahla nxa sebeqedile.
Ukubona lokhu kusiba ngcono yini kulokuthi uzivulele eyakho ishophu uqhatshe abantu abaza kuncedisa ukuthunga beseduzane?
Sengikubona kungcono kakhulu. Njalo uba ngcono kwakhona yokuthi ngiyabe ngikhangelela ekuthini akula mali eningi engiyikhiphayo, ngoba abantu labana bavele bele indawo zabo abathungela khona. Njalo impahla abazithungayo zinhle kakhulu kokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngithole imali engane nganeno kula lapho nxa ngithi abantu ngidinge indawo yokuthi abantu besebenzele. Njalo ngibe mba-manager malanga wonke.
Utholakala ngaphi-ke nxa olaleleyo ngalesi sikhathi engafuna la ukuzothungisa?
Ngitholakala ku-Facebook. Njalo ngiyaphendula ama-messages abantu ngesikhathi esi-right. Nxa undinga ku-Facebook uyakwanisa ukungithola ku-Miss Lopi, yili page lami engikhona 24/7. Ku-Instagram lakho ngikhona Lopi Kambule, ngikhona 24/7. Kumbe ongekho ku-Instagram, ongekho ku-Facebook uyakwanisa ukungithola ku-email. I-email address yami ngulopi kb@yahoo.com. Isikhathi esiningi abanye babe ngithinde ku-WhatsApp abavela emazweni athiyeneyo. Inamba yami ngu-0044-79-853-88-756. Siyakwanisa ukuthi ngithinde ku-WhatsApp kumbe ufone.
Siyabonga ke lo ngunkosikazi Lorraine Ncube Kambule, ingcwethi yezokuthunga obexoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.